ananzela ukuthi siyathola umbiko ovela ku-World Health Organization othi nxa sikhangele ngapha kumhlubulo we-SADC khanye ngathi iZimbabwe ngeyinye bhosi ingaba unamba ilezwe lesithathu elile elilama-cases abantu ababulwe umkhuhlane we-cholera abaningi. Lokho kuyasitshengisa ukuthi kukhona esingakubambi kuhle ngoba singananzela kakhulu i-cholera indlela etshengisa ukuthi kuyabe kulokungahlanzeki kwabantu kuleso sigaba esingakhayise esinalayithini, kodwa njalo kupheleli khonapho kuyangenisa uhlupho lwamanzi ukuthi amazwe amaningi ala manzi angahlanzekanga ayavuma ukuthi abantu begcine behlaselwa yilowo mkhuhlane. Njalo futhi sinanzela ukuthi amazwe lawa kumbe amadorobho abe nawo ukuthi ngaye la ma-sewer pipes la manzi nxa ungathebana kwenza lo mkhuhlane memetheke. So ngamafithani sizama ukuthi njengezimbabwe ukuthi sikhula lapho esingalwanti khona indaba yethu. So fanele sinanzele ukuthi ezempilakahle siyaziqakathekisa, abantu bafundiswe futhi ukuthi nxa ukuthi nxa besenza ukuthi basiphathe njani, bangena ezambuzini bageze izandla, konke lokhu yimfundiso yabona eshotayo ebantwini. Yikho sibona ungathi lo mkhuhlane eZimbabwe khanye uyacanza okwedlula phosa amanye amazwe amaningi.
Kulo mnyaka umkhuhlane lo uqalile ukuhlasela eZimbabwe, libona sengathi amanyathelo athethwa lilizwe singabona emisa umkhuhlane lo na ngalesi sikhathi ususabalele wagcwala phose izabelo zonke zelizwe?
Sinanzela ukuthi okwalo umnyaka sokulesikhathi kulesiside lomkhuhlane eZimbabwe belisana lawo, kodwa sekunanzela kakhulu ukuthi sibona ngathi asifike esibangeni esiso sile singasincedisa. Kungani? Ngabona into esiyibona iluhlupho kulohlupho kuyibuyanga. Abantu balobuya ngobukhulu eZimbabwe, umuntu ongumnyanga ugcina esidla loba kuyini ongavalanga kudle ehlelo ezingahlanzekanga, uthi umuntu omnye esesidobhe ezinye izinto ezingcolileyo khonakhwana kunekuluhlupho. Okwesibili, luhlupho lwamanzi. Singananzelela indawo ezinjengeZimbabwe emadorobheni nalapha kobulawayo amanzi asihlupha kakhulu kobulawayo la. Wananzelela kathesi kuyaphela 120 hours ngela manzi for the 5 days amanzi engekho. Okwesithathu, engxenye labantu bethi imfundiswa ifike ithi khoco kibo, abantu abakafika abakazwisisi ukuqatha ukuthi umuntu angena ezambuzini ageze izandla zakhe.
Kuyiwa phambili kuyini okumele kwenziwe?
Fanele siqhubeke le mfundiso ekhanya singathi lethwa kathesi ibe khona la. Nxa umkhuhlane usuyehlile, uhulumende weZimbabwe singami ukufundisana ngoba isikhathi nxa ungayehla siyarelaxa ngabe singasafundisani. Ngibona ngathi ngokusibangela lolu hlupho lalo mkhuhlane we-cholera ukuthi bumemetheke usiya phambili.